singakhangela isisekelo sebandla lethu sithi sona kumele singavela ku-Congress. Anti uyabona ngo-2013 nhlamba ku-Congress lapho kuhambe kwakhethwa khona. So kumele lenze ukuthi ayi-extraordinary Congress, yiyo esayenzayo ngo-2014. So kathesi singeke sayenza i-extraordinary, sesiya ku-Congress siqokoxela lapho kuyakhethwa khona inkokheli.
Manje bakhona yini abazancintisa isikhundla sokuba ngumongameli ngaphandle kukaMnumzana Chamisa?
Wonke umuntu kulelungelo lokuncintisa, kodwa lawe nawethu uyazi ukuthi nxa kokuthi siyadinga umsebenzi ngithi lokho lehlezi kuwaiting room laphana selivuzana, kanti unongubani ufunde okunganani. Ungathi lokhu hlezi khonapho uthi uthiyathi uthi uyabuza lo sesandla zakho sokunxele athi nguprofesa lo angaphathi ngudokotela wena ungutavita nje. Ya uyazinuka amakhwapho khangele ukuthi uyanelisa yini ukuthi uyegcinye ncintisa khonapho.
Siyabona ukubana udaba lwabomeya labo okuthiwa sebexotshiwe lalo luphethwe emhlanganweni wangempelasonto. Kuyini okwenzakalayo kathesi ngodaba lwabomeya la?
Okwenzakalayo kathesi ukuthi sesiza kuyafika emadolobheni wonalawo akulodubo khona sibazise ukuqakatheka kokuhlonipha kwemithetho yebandla. And imithetho yebandla nxa ungayihloniphi kuvele kulogwalo isisekelo sethu esizaba yiso esizasiqondisa ukuthi udaba lwakhona lubanjwa luthweni.
Manje nxa kuyikuthi bona labo abakhethwayo bayala ukusuka, kuzathathwa nyathelo bani?
Phela kumele sazi ukuthi nxa use ebandleni kumele ulandele imithetho lemigoqo eyabe ifakwe amakomiti ayiwo anamandla okwenza izinqumo kumele sizilandele. So nxa kuwukuthi wena kawusalandeli lezo zinqumo kuyabe sokukhombisa ukuthi awusahloniphi njalo awusalandeli imithetho yethu. Xa ungasayilandeli umnyango uyabe uvulekile, kuzamele uchegele emuva sihambe thina efuna ukulandela imithetho, ngoba kawusoze ungene emsebenzini ufike wenza umathanda. Kuqakathekile ukuthi silandele imigoqo yebandla lesisekelo sombuso esiyiso esisikhombisayo ukuthi sisebenza njani.
Ngezinye indlela kutsho ukuthi laba bengasuka kuzaba lolunye ukhetho na?
Hayi, kase bakhiphi ukuthi babe ngamakhansela, kuzabuyela abe yikhansela esingakufuniyo ukuthi ayengena esikhundleni lapho angazange akhethelwe khona ukuthi ayengena.